Lokhu kwethulwe namuhla kobulawayo unkosikazi Valerie Hauneri, umsekeli womqondisi obona ngezokudla lokunye kunhlanganiso ye-World Food Programme, obesemhlanganweni wokuhlolisisa isimo sendlala ebangelwa yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino esithwalise nzima umhlaba wonke jikelele.
Sizabe sincedisa abantu ngokudla emakhaya, kuthi emadolobheni umuntu munye ngamunye emulini uyabe ethola amadola emelika alitshumi lantathu.
Kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi 9 million eZimbabwe ababhekane lendlala eyesabekayo lonyaka. Uhulumende udinga uncedo lwemali efika amabhiliyoni amabili, i-2 billion, ekuthengela abalambayo ukudla. Unkosikazi Rena Chelani umabhalane jikelele e-United Nations obona ngenhlupho ezibangelwa ngumumo womkhathi uthi imali abayitholileyo izanceda kakhulu abalambayo.
Sizakadalala kumizamo yokubona ukuba eleZimbabwe lizakhipha engozini ezibangelwa ukuguquka komumo womkhathi, ngoba singekela ukulungisisa kusiyafika umnyaka ka-2050 izwe lizahlangana lenhlupho eziningi ezibangelwa yokuguquka kwezomumo womkhathi.
Ababili laba ngabanye abakunhlanganiso ezitshiyeneyo abangene umhlangano kobulawayo obekuhlolisiswa khona isimo sabalambayo eZimbabwe. Baningi ababhekane lendlala lonyaka emadolobheni. Omunye wabo ngunkosikazi Nokuthaba Mlotshwa.
Ungananzelela indlala engibhekane layo angikaze ngiyibone eminyakeni siya silime egangeni sithole. Kumsuku ezedlule uhulumende ebethi sibhalise amabizo kodwa asikakutholi, sesilamba.
Umnumzana Vumani Ndlovu ohlala eLupane laye uthi indlala ibathwalise nzima emaphandleni.
Indawo eziningi azizange zavuna kuhle, abanye vele abazange bathola ngitho lokokuchisa. Kungakho-ke abantu bayagalula phakathi kobunzima obukhulu bendlala ngenhla emandebeleni emathebeleland north. Ubunzima bugcwele iziqinti zonke.
Isakhamuzi seplumtree kwezimnyama umnumzana Mathetha Masukulaye uthi isimo sibi esigabeni sakhe.
Hayi, izifuyo nazo ziyashota kunjani njengoba vele izwe lingananga.
Uhulumende weZimbabwe uqhuba ezinye njalo inhlelo zokutholisa abalambayo ukudla. Ukudla lokhu kunikwa izinduna, amakhansila labosobhuku abakuholisa abalambayo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.